into ezenza ukuthi impengo zikhwele njalo inflation iqonge, ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi abantu abathengisa izimali bazithengisa befuna ukuthi bazigcine in bigger notes. So engaletha ama-bigger denominations on the market kuzatho ukuthi abantu izimali lezo zingabuyeli e-bank, njalo uyabe ulama-problems awokuthi impengo zizakhwela zilanda ama-notes lawa.
Ngesikhathi esungula imali le entsha umphathi ntambo wezemali, sezwa imbiko yokubana isizathu sokuthi basungule imali yesisindo esincane kumbe ngesilungu abathi ngama small denominations kwakuyikuthi bafuna ukuvikela abantu ababezama ukuthi bazibazele imali. Kodwa kathesi sesizwa kuthiwa sekulenye imali enkulu ezasungulwa. Ubona njani wena lo?
Uyamangalisa, njalo uzabona ukuthi imali esibonayo kathesi abathumi lama-$5. Ubungubaba uMangusha osiyele ukuthi imali isizabuya kuma-banks. Kodwa ngibona njengani lapha ngobaba uMthuli Ncube, ngingazi ukuthi uhamba kanjani, ngoba siyakwazi ukuthi into ze-monetary policy siyazikhangela ukuthi uGovernor wase-Reserve Bank nguye ositshela ukuthi uzabe uhamba kanjani.
Abazatholakala bele mali yaphandle kwelizwe kuzamele baveze ukuthi ivela ngaphi. Ukubona njani wena lokho?
Ubona njengani lungaba ludubo sibili nxa sikhangela ukuthi abantu bathunyelwa izimali izihlobo eziphandle kwelizwe, njalo akuyicala ukuthi umuntu abe le foreign currency. So angazi ukuthi kungani umphathi ntambo efuna ukuthi umuntu eveze ukuthi imali wayithola ngaphi. Kulabane khathesi abazuza amasalari abo nge-foreign currency. So angazi ukuthi bona benza thoni nxa bengabantu bale-foreign currency. Kubona njengani ubaba uNcube sebephelelwe ngumphako lapha kundaba le ekudila labantu abathengisa i-foreign currency lapha emkambeni owenzi.